sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 Nhlangula 2022 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has clearly stated its intention of maintaining a multi-currency system based on the dual use of the US dollar and the Zimbabwe dollar in the main. However, the market's lack of confidence in the multi-currency system is causing us challenges. And I want to assure you
that this market current system is here to stay. Zimbabwe says the Zimbabwe is a imali of the umnyaka ka
2025. Now, le MDCT silokudana kakhulu. Sehlelwe liyezi elimnyama sivuke silahlekelwe ngabakhokheli bethu ababili ubaba uCharles Buthekwa obe ngu-National Deputy Chairperson webandla lethu le-MDC
owake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe u-retired Major Charles Buthekwa akasekho. Ikansile yakobulawa yazise ukubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela namhla kuze kuyefika umgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe useveze ukubana eZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ka-2025 ekupheleni kwehlelo olwe-National Development Strategy 1. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe uZulu ukhululekile ukusebenzisa idola leMelika ndawonye leZimbabwe. Uthe loba nje umnotho welizwe ubhekane lobunzima uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba izisebenzi zakhe zithole konke ezikufunayo okubalisa iholo ngedola leMelika.
Of maintaining a multi-currency system based on the dual use of the US dollar and the Zimbabwe dollar in the main. However, the market's lack of confidence in the multi-currency system is causing us challenges. And I want to assure you that this multi-currency system is here to stay.
Uncube uqhubeke esithi imali yakuleli kumele uZulu ayiqakathekise loba nje kusobala ukuba abantu abaningi abayifuni imali. Ingcishi kwezomnotho zithi eZimbabwe libhekane lobunzima ngoba ngendlela isimo somnotho esimi ngayo idola leMelika yilo sokumele lisetshenziswe. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Akula okune ozatshintsha lapha, abantu bazaqhubeka besebunzimeni ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi izisebenzi eziningi zithola ama-salaries ngama-Zimbabwean dollars. Nxa u Minister of Finance esesithi yena ama US dollars asesebenza njalo sokusitsho ukuthi amabhizinisi amaningi azaqhubeka ukuplayisa into zawo ngama US dollars. So kuthiya abantu abaningi ebunzimeni.
Enye ingcitshi unkosikazi Rejoice Mjimba uthi indlela ezivakwe nguNcube azizoze ziguqule lutho ngoba abantu bevele sebesebenzisa idola leMelika.
Ubunzima buyaqhubeka ubukhona noma uhulumeni esethe wavuma i-multi-currency system kubahlali baleli lizwe ngoba loba uthenga ngentengo yakuleli RTGS izinto zifakwe ngesilinganiso zemali yase-America i-USD eyiyo elesisindo ukudlula imali yakuleli lizwe. Akula mehluko okhona nge-dollarization ngoba intengo yokudla lempahla lakho konke okusetshenziswa nguZulu wakuleli lizwe kubuya nge-rate ye-USD eyiyo elesisindo. So kuyafana nje ukuthi abantu basazoba lezindleko eziningi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi uMnumzana Mlungisi Dube.
endabeni yemali okhanyiseni kwemali kuzabe le mali ye-America ezayenza ukubana kungathi kuqhubeka kusiba ngcono, kodwa sibe sesinanzelela ngokufanayo ukubana labo abangaholiyo ama-United States dollars impilo yabo izabe nama-challenges, njengoba vele sikunanzelela ukukhwela kwezintengo okusidanisayo kakhulu ukubana uminista labanye bakhe abasakhulumanga ukuthi bazayehlisa njani i-inflation.
Embikeni wakhe uNcube uzame ukupha amacebo angaphathisa kunhlupho ezibhekane lezulu, kodwa evuma ukuba uZulu kasathembi uhulumende. Uqhubeke esithi ilizwe lemali yakwele Melika engenayo kuleli, kodwa esithi ukuze umnotho uthuthuke kumele usetshenziswe imali yakuleli. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake wabanga ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe uretired Major Giles Mtsekwa akasekho. Umtsekwa ubhubhe namhlanje ekuseni eHarare ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Njalo wabanga ngumphathintambo kahulumende womanyano we-Government of National Unity phakathi womnyaka 2009 kusiya ku-2013 engowebandla le-MDCT elalikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai. Okwamanje obese ngumsekeli kamgcini sihlalo we-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Montjora. Umuyi uMtsekwa wakhethwa ukuzikhundla ezimbalwa ngowake wakhokhela i-MDC isamanyene umnumzana Tsvangirai. Oba njalo lilunga ledalela ephalamende okwesikhathi eside emela iMtare North kususela ngomnyaka 2000 kusiya ku-2008. Senelise ukuxhumana lomnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT ikhokhelwa ngumnumzana Montjora ngale infa.
Namhla njengebandla le-MDCT silokudana kakhulu, sehlelwe liyezi elimnyama, sivuke silahlekelwe ngabakhokheli bethu ababili. Oqala ngubaba owabeka phansi intambo kubutho engu-major ubaba uGiles Mtsekwa osishiyileyo, obengu-national deputy chairperson webandla lethu le-MDC. Ubaba Mtsekwa ngumuntu olwise kakhulu ukuthi kugcwaliseke izifiso zabantwana beZimbabwe abazilwe besilwa bekhipha umbuso wabelungu. Kusukela ngezikhathi zayizolo khona ngale sithola nje uZibuse ungomunye wabantu abaqalisa inhlansi yokuphikisana lohulumende kaRobert Mugabe, ngokumbona ukuthi kenzi kuhle kabusi abantu ngemfanelo. Uke wakhokhela ibandla leZoom, wayengumkhokheli webandla kuZoom, ibandla lenza kuhle kakhulu ngokhetho luka-1990. Kuthe sokubunjwa-ke i-MDC ngo-1999 ngomunye njalo wabantu ababumba ibandla esiyangena ephalamenti ngo-2000. Kanti ngesikhathi sohulumende obanjani wokubambana ube nguminister we-home affairs, okutshengisela ukuthi ngumuntu obethembakele kakhulu, ngumuntu obelwela elungelo labantu. Ngakho silokudana, siyakhala kakhulu. Kanti njalo kobulawayo kudlule njalo umama uMildred Mangena Dube obengusenator emele uBulawayo, wakwaba umkansela kweVictoria Falls. Ibandla lisanda ukubunjwa, ubese ngusenator ongumunye layo osishiye namhlanje. Ngakho-ke kubandla le-MDC isikala sibili namhlanje sibe sikhulu kakhulu, ela namhlanje kalisisela ngakuhle. Kodwa sithi hayi dudu kuzimuli zakoMtsekwa, dudu kumuli zakoMangena Dube. Siyobonana kwelizayo, sekungathi bangalala ngoxolo abakhokheli bethu, amaqhawe lamaqhawekazi ethu.
Lo ke bekungumnumzana Witness Dube webandla ele-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Montjora, ikhuluma lapho ngemfa kamnumzana Mtsekwa kanye lekasenator Mildred Dube. Ikansile yakobulawayo yazise ukubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela lamhlanje kuze kuyefika umgqibelo. Ukansile uthi uzazaqale ukubutha izibi ngeviki ezayo ngomvulo. Lokhu uthi kubangelwe luhlelo olusungulwe enzekini yedolobho. Isikhulumisa likansile unkosikazi Nesisasiba Mpofu uchasisa okuningi ngalokhu.
Idolobho lakobulawayo liyazisa izakhamizi ezihlala kuma-low density areas ukuthi kule iviki siqala ngomvulo 27 June kuze kuyefika i-Saturday 2 July siyabe singabuthi izibi from ama-low density areas. Imota ezibutha amabhimu zizabe zisebenza ku-CBD, ku-Central Business District, lapho izabe si-intensifya khona in-cleaning esingathi slab blitz khona. Idolobho lakobulawayo nxa likhangela ukubutha kwezibi siyananzelela ukuthi imota esilazo kathesi zilutshwana. Nxa sikhangela ezifunakalayo nxa idolobho lisebenza kuhle sifisa ukuthi ngabe silezi mota ezifika 25 refuse compactors, but okwakathesi sile 10 and out of those 10 eziningi ziyafa sigcine sibe lezilutshwana kumbe ezifika 7 or 8. Lokhu kutho ukuthi amanye ama-task esiwenzayo daily njenge-CBD sigcina singenelisi, njalo ukuthi sibambe i-CBD le-low density areas on a daily basis kuba nzima. So kule iviki sile blitz sesithethe izimota ezivutha ku-low density areas ezekhansili ukuthi zibuye zike zi-intensifye ukuklina idolobho ku-CBD. Esikunanzelelayo futhi i-littering le-dumping i-intensive edolobheni ngenxa yabantu nje abasebele culture yokulahla izibi mahleyana. Sizasebenza sikhangela ukuklina ama-sanitary lanes lapho kosukule zibi khona. Siyenze i-mopping exercises le kule iviki. Bese kusithi ngomvulo next week mhlaka 4 July sesibuyela njalo si-collector kuma-low density areas. Uma sikhangela ukubutha kwezibi kobulawayo kuma-high density areas silezi mota eze-community ezaqhatshwayo kumbe ezi-contractiweyo ngukhansili, ama-community trackers asincedisayo ukubutha izibi from door to door bese sihambisa lapho esingathi i-central point ikhansili ibisibutha isihambisa ku-landfill site. Lokhu kuyasiphathisa ukuthi indawo zethu ema-high density areas lapho esihlala khona kuhlale kuhlanzekile. So siyacela ngalesi sikhathi laba abahlala ku-low density area sigcine izibi zethu kuze kufike iviki ebuyayo lapho siza resume khona ama-exercise yokuthwala izibi. Okuqakathekileyo in the long term yikuthi kufanele sizuze izimota eziningi ukuthi siyenelise ukukhava i-CBD kuhle kumbe efficiently. Siyacela bakithi izibi sifake ebhimini singalahli yonke indawo. Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumele isekhansili yakobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo lokuya emacansini lokuzivikela kulokhu eye-Planned Parenthood yaseMelika isihambise emthethwandaba iziphathamandla zesabelo se-Utah kwele Melika kulandela kumiswa kokuba omama abazithweleyo bekhuphe isisu. Isabelo lesi ngesinye sezabelo ezingamashumi amabili lasithupha 26 ezilakho ukuthathela phezulu isinqumo sedale le-Supreme Court osokukesula isiqa somthetho we-Roe versus Wade obesivumela abantu elizweni lonke kuba belelungelo lokukhupha isisu. Idale le-Supreme Court lenze isinqumo lesingolwesihlanu. Abesindaba abe-Reuters babika ukubana inhlanganiso lo ithi akukho emthethweni ukuba isabelo se-Utah sivimbe ngesiphangiphangi abafuna ukukhipha izisu betshengisela emigwaqweni. Abantu bemelika besola ukwethule lidale leli, bakhona njalo abathakazelela okwenziwe yi-Supreme Court. ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kulakho ukudala ukuxokozela emhlabeni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolo, ake sizwe ingxoxo eyenziwe umnumzana Machoba Nancube, igqwetha elilwela lelungelo loluntu elo-Gibbs Dube we-Studio 7.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi athiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa nesinqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sesikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulo mthetho okhona kodwa okuthiwa yi-Termination of Pregnancy Act, lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezi ezilandelayo ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale xhwala esikhalile ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Yizo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho, so abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezwe engizigqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Machoba Nancube ligqwetha elilwela ilungelo loluntu limuzwe lapho exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isaziso sikahulumende sokuthi imali ezijiyeneyo zizaqhubekela phambili zisetshenziswa eZimbabwe ukuguqela idola leMelika. Ngokwanda kodubo lokusebenzisa izidakamizwa lokuthengiswa kwazo ngokungekho emthethweni, uZulu weZimbabwe kudazwa ukwabelana amacebo ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo elizweni seziphatheka ngobuningi empini yokulwisana lalolu dubo. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi ezibona ngenhlalakahle kaZulu zithi udubo lokusetshenziswa kwezidakamizi solubhakile eZimbabwe. Abasakhulayo yibo abahlaselwa kakhulu yilolu dubo, begcine sebesebenzisa lezi zidakamizi ngoba bezithola bengelamisebenzi besindwa yimpilo. Unkosikazi Nomuhle Maplanka wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi ngokubona lobu bunzima obubhekane labasakhulayo baphuma lo mcabango ukuxoxa imihlangano yokucebisana labo kabili ngenyanga zikhathi zonke.
We have realized a rise of the population in our support groups, especially in Harare.
Ukungezelela kwabantu abangena kuma support group lawa ikakhulu eHarare. Okwamanje sesilama support group anje edlula ayisithupha eHarare.
Uthi ama support group lawa atholakala ezabelweni ezinhlanu zeZimbabwe lapho abahamba besabelana ulwazi lozulu ngezidakamezi lemfundiso esifika ke lakuzisebenzi kwezempilakahle.
We have been doing a lot of trainings around the country. We have trained the nurses, we have trained people from the correctional services.
Sesungule imisebenzi yokufundisa abongikazi labantu abaku correctional service ukuze bezwisise ngendlela abangaphatha ngazo abantu abanye.
Uthi njengenhlanganiso bayajabula ukuba amacebo abo amukelwa nguhulumende aphuma eyiwo awangena kugwalo loluhlu lweZimbabwe National Drug Master Plan eyamukelwa nguhulumende nyakenye. umnumzana Washington Kadi Shawe wenhlanganiso e Helping Hand Trust uthi baphathisana labantu abaphakathi kwalolu dubo njengenhlanganiso.
In our organizations we've got psychologists that we have who are dedicated to talking to these young people.
Psychologists esilawo amele ukuphathisa abalenkinga yama drugs. Abanye sibathumela ku rehabilitation siphinde sibazise ukuze bebe lokwenza empilweni yabo.
Umabhalani jikelele wenhlanganiso yezisebenzi zeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jaffet Moyo uthi ukuvula lokwengezelela kwemisebenzi ngenye yendlela engehlisa lolu dubo ikakhulu kwabasakhulayo ngoba imisebenzi lasemsebenzini kungavunyelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa
kule mthetho ethize enqabela ukuthi umuntu akwanise ukungena emsebenzini kumbe asebenzise imitshina edakiwe. Kukhona ama procedures athize anqabela ukuthi abantu bangaze bakwanisa ke ukusebenzisa ke okudakayo. Kulama penalties athize njalo.
Uqhubeka ethi lasemisebenzini bangatholakala abaphazamisa imithetho enje kodwa akuvamanga kulokho abakubonayo.
Loba nje kuyatholakala ukuthi abantu balahlekelwa imisebenzi ngokuthola bebanjiwe ke ngokudakayo. Kodwa ke ama illicit drugs athize kulutshwana ukuthi asetshenziswe emsebenzini ngemithetho ekhona elandelwayo kumbe eyavunyelwanayo ngema-industry ngama-industry.
Ngokuqonga kwenkinga zezidakamizwa eZimbabwe, uhulumende sowabumba ikomiti yabaphathintambo ejonge ukulwisana nalolu dubo. Njalo umongameli Emmerson Mnangagwa watshela idale lephalamende yabatsha kunsukwane esanda kwedlula ukuba iqhuba kakuhle lomsebenzi noma kumele iqinise kulimpi yokulwisana lezidakamizwa. Amazwe omhlaba ananza ilanga lokulwisana lezidakamizwa lokuthengiswa kwazo ngaphandle komthetho, kanti abomnyango wamazwe womhlaba abe-United Nations ehofisini ebona ngezidakamizwa lamacala bethi ucwaningo olwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwafumana ukuba abantu abayizigidi eziphose zifike kwezingamakhulu amathathu 275 million babesebenzisa izidakamizwa, abayizigidi ezingamachumi amathathu lasithupha 36 million babo behlaselwe izifo ezihambelana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lokhu lakho kugcina kudala ukuthi abantu babhekane lenkinga kwezempilakahle, ukubuyiselwa muva kwezomnotho kumazwe athiyeneyo, ukulwisana emideni, ukulimala emsebenzini, ukwanda kwengozi emigwaqweni, ukwanda kobugebengu lobusela lokunye. Indikimba yalonyaka ithi Addressing Drug Challenges in Health and Humanitarian Crisis. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Imizamo yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo phakathi kweZimbabwe leBotswana kwesatshelwa ukubana sokungabuyiselwa emuva yikuba mpofu kweleZimbabwe engelamali yokuqhuba ezinye inhlelo ukubana kuvikelwe ubusela. Intetho lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
eleBotswana lihamba phambili kufakeni imizamo yokumisa ukuntshontshwa kwezifuyo phakathi kwelizwe lelile leZimbabwe. Lokhu kuphume ngesikhathi usikomishini wamapholisa wakweleZimbabwe umnumzana Godwin Matanga ethekelele isigaba esemngceleni phakathi kwamazwe omabili. IZimbabwe leBotswana zavumelana ukusungula inhlelo ezithile okugoqela ukufaka inkamba zamapholisa lamasosha endaweni ezithiyeneyo emngceleni kuyindlela yokwenqabela ubusela. eleBotswana selisungule lolu hlelo kukanti uMatanga othe eleZimbabwe lisasengemuva.
Time Botswana has established 8 bases and of France we now have 9. So as soon as possible we must be sent.
Isivumelwano yikuthi kufakwe inkamba zamapholisa eleBotswana selifakile, lathi kumele siyenze njalo kucele leZimbabwe sisalinde izimali kuhulumende.
isikhathi esiningi ukusilela kwemali ucelele eZimbabwe ngenxa yesimo somnotho sekubisele muva inhlelo okumele siphathwe ngamazwe amabili. Umadanga kade ebizwe eHavroni isiphathamandla zikahulumende kamongameli uMkhwetsi Masisi ukuthi atsho ukuthi uhlelo lokwenqabela untshontsho kwezifuyo luhamba ngaphi ngakucelele eZimbabwe. Lokhu ngemva kokuba amazwe amabili abumbe ikomithi yokuthi kuliswe kuntshontsho kwezifuyo emzini esemngceleni phakathi kweZimbabwe leBotswana. Abalimi emangweni wemango abafana lomzana Mhlupheki Dube bathi eZimbabwe kuzamile lalo litshitshe kulolu daba.
Siyakuyabongeka ukuthi ilizwe leBotswana lithatha amanyathelo amaningi amakhulu kangako abalisa lokuthi kube le mtshina kulezi nsuku ethiwa ama-drone yokuhlola umngcele ukuthi kunokwenzakalayo emngceleni. Ngiyathemba lelethu ilizwe laseZimbabwe kukhona lakho abangabe bekuzama mhlawumbe bekhanywa yikuthi iminwe kayilingani phakathi kwamazwe omabili. Siyazi ukuthi elethu ilizwe lingane lesadoza gadalala ngoba umnotho welizwe ongani awumanga kuhle.
UDube uqhubeke sithi abalimi abahlala ngaphansi belinde uhulumende kodwa sebethatha amanyathelo okulwisana lamasela ezifuyo.
Kule mzamo yezakhamizi yokuvikela ukutshontshwa kwezifuyo esiye sibona esingani imizamo leyi isiba imvama. I think ngikhumbula ngani ngibonana nomango wobhithi khona ngapho lapho esathola futhi imbiko yokuthi izakhamizi zibambe amasela zisebenza yena leyo komiti yokuthi abahlali behlangane babe yikomiti yokunqabela ukutshontshwa kwesifuyo kuthiwa yi-anti-stock theft committee. Yiyo imizamo embona ngani isifaka izithelo.
Enyangeni esanda kwedlula abeZimbabwe labeBotswana babulele omunye okade cacanelwa ukuthi ungomunye wamasela ezinkomo emangweni yeGwanda. Izifuyo zintshontshwa nxa zonke zomncele osekudale ukuthi kube lokumanyana phakathi kwabalimi bamazwe amabili bezama uqeda lolu dubo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usahlangana lomunye wakhe umongameli Masisi phezu kwalolu daba okwabona kubunjwa ikomiti phakathi kwamazwe amabili yona iyetheswa umlando wokubona ukuthi udubo lokuntshontshwa kwezifuyo lungaqedwa njani. Ingumqondisi Dube oyindaba Abaza Studio 7, Nisabron, Kwele, Botswana.
Ngesikhathi sizowasavumi kubana siqhubekele phambili sisonke kodwa singeke hlukani zehlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende waseZimbabwe useveze ukubana eleZimbabwe lizaqhubekela phambili lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kwefika umnyaka ka-2025. Lokhu kubikwe ngumphathintambo ubona ngezimali umnumzana Mthuli Ncube. Wake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe, uretired Major General Giles Mutsekwa akasekho. Ikansili yakoBulawayo yazise ubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela lamhla kuze kuyefika umgqibelo. Silogqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupractitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.